Abantwana besikolo abatshengisele lamhlanje baveze ubuhlungu ababuzwayo ngomumo okhona elizweni. Bethu uhulumende kumele angenele athathe inyathelo ngoba impilo zabo ziyatshabalala kancane kancane nxa lumumo ungalungisiswanga ngokuphangisa. Omunye wabantwana abafunda eNjube High School, uNdalwenhle Ngwenya, uthi uhulumende kumele angenele ngalokhu okwemfundo yabo ngoba labo kungaphezu kwamandla abo.
Thina nje abantwana besikolo siyadubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikolo and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bayakhompleyina ukuthi i-school fees siyadura and mina lapha engihlala khona ngiyagada every day mbi yesikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona. So it's a challenge for me nasebazalini ngale. They're supposed to provide ukudla endlini for us and pay school fees for nothing. So into esikhala ngayo ukuthi i-government izame ukulungisa izinto. Siyacela lingenele ngoba into eyenzakala lapha hayi nathi ngaphezu kwamandla ethu.
Omunye njalo ongumfundi uBlessing Moyo uthi ukhitshwa imali eziningi ukuthi bafunde kodwa akulalutho abalutholayo.
Thina njengabantwana enjube hayi abazali babhatala imali ezinkulu but asifundi and babhatala imali eziningi since isikolo zavulwayo asake sifundi zibuya zikuyahlala. Isinkwa ziyadura, umphako uyahlupha. So because kwenze sademonstrator namhlanje ukuthi izinto kazitshintshi.
Unkosikazi Sibongile Chuma ungumzali uthi abantwana bathi bafuna ukufunda ngoba ababalisi bekhalele umsebenzi bethi iholo abalitholayo lincane kakhulu.
Abantwana bathi abafundi balethu isi bengafundi. So abantwana bafuna ukufunda bathi bayabhala bazafeyile. Yikho abakukhalela abantwana. Bathi amatishati imali incane abaholi. Imali yamatichincane. So thina lathi nje abazali sesikhaliswa ngamafizi esiwabhadalayo 430 mina mfaka kuform 1. La mabhuku manengi ngwabangcwaba ngithengile amabhuku ayinqumba amanengi ukuthi naka amabhuku umntwana hamba esikole umntwana uhlezi.
Omunye wabazali unkosikazi Sithabile Maphosa uveze ukuphatheka kubi ethi yena bazame ngamandla onke ukuthi bathenge konke okufunekayo kodwa akulalutho olwenziwayo.
Uyabona ke mina ngiphatheke kabi njengomzali. Le nto eyenzakala esikolo leyi ayikho right. Kumanje sizame ngawonke amandla esilawo ukuthi ama-uniform sithenge amabhuku sithenge but abantwana kadesi ukuthi bahambe esikolo amatisha kuyo. Asazi ukuthi kwenzakalani, asazi ukuthi kuze kube nini. Phatheke kabi okunye okungayiziyo.
Abantwana bezikolo edolobheni lonke lakoBulawayo bakhala ngokuthi umumo oselizweni okwamanje kuhlangothi lwezemfundo uludubo kathi abazalini lababalisi kuphela kodwa lakubo bonke asebevuka mihla ngemihla besiya esikolo behambela ukuya kwejisa bengafundi. Iningi lababalisi abakho ezikolo ngoba bezophisana ukubuya emsebenzini ukuthi lalabo abayabe bekhona bengafundisi bekhala ngeholo elincane abalitholayo. Uhulumende uhlala ekhala ngodubo lokuswela imali ethi kenelisi iholo elifunwa ngababalisi. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema ngokutshengisela kwabafundi lokhu ngoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.